igaba le yokwethekela la kuka upresident lo Ukraine. Ngibona ngathi ubuye sibili nesikhathi space ngathi silungile kuye njalo silungele uBiden. Ngoba bekungathi kuyaxhaphazela ukuthi nxa sebegena lava ama-Republicans bethatha i-House, bazaquma usekela i-Ukraine. Yikho-ke kubaboneke lapha ukuthi kungcono ukuthi abuye khathesi ngaso lesi sikhathi ukwenzela ukuthi azezikhulumela yena bezwe kuye. Kodwa ke nxa bengikhangela mbona ngathi bamamukele ukuthi kuzaba nzima ukuthi bayekele ukumsekela laba ama-Republicans nxa sebengenile.
Ama-Republicans wona bebevele besolani, kungani bebengamsekeli isikhathi sonke lesi?
Hayi, bengathi nje basola ukuthi imali, uphiwa imali eningi, imali ngoba khathesi sekungama inkulungwane, naphezu kwenkulungwane ye-billions sezihambile khona ngale. Bebengathi bakholonela khonoko, bese bengathi bafaka ukuthi ngathi imali liyana isiwa ngaphe border lapho kungena khona laba be-South America.
Okuyinto emangalisayo ngoba ngesikhathi owayengumongameli umnumzana Trump ekhona wayengani lobudlelwano obuthize lo Zelensky lo oye-Ukraine. Kumbe kunjalo basebenzisa nje ipolitiki nje ukuthi bevele bephonga ukuphikisa okwenziwa nguBiden.
Yes, okunye kwakhona khonokho ngoba uTrump laye wahambisa ama-billions khonale. Kodwa ngaleso sikhathi kwakungakabi lempi lokuba lempi, kuyikusekela kokuthi i-Ukraine ifuna ukuthi yona ichithe kulokhu eyayikho khona okwesikhumanisi ibe yi-democracy. Yikho kade bekusekela. Manje ukuthi kunjalo bese abesechaywa-ke ngumne wabo lo uPutin, bekumele ukuthi ngabe basekela kakhulu khonapho.
Bese sikhangela yena uPutin, kutshoni lokhu ukubuya kukaZelensky lapha kwele Melika and bamemukele kuhle kakhulu. UPutin yena ubona ngani, ukubona njani khonokho?
UPutin ungathi kakumphathi kuhle ngoba yena umefuna ukuthi ngabe umfana lo uvele uzimele yedwa kakukho omsekelayo. Ngoba nxa esiza lapha e-America uzathola uncedo. Yikho khonoko lapha ngathi kakuthandi khona. Yikho engathi uyamchothoza ukuthi ye usuke elizweni lakhe esiza lapha e-America ezecela imali.
Manje akumsoze kumquphune ulaka ahla angezelela udlakela lolalwenzayo ku elizweni le-Ukraine.
Angakwenza kodwa ke uyabesazi ukuthi kulomunye ubhuti laye omkhangeleyo, yikho lokho kumhluphayo. Ngoba angithi uwe wakhuluma ukuthi angasebenzisa isikhali se-NSHF, wabuya wangathi uyasigula. Okumenzenze khonokho ukuthi bamkhangele ukuthi ufuna ukwenzani. Ngoba bona laba bobabili America le-Russia yibo abakhulu emhlabeni lapha nxa kusiza ezikhalini zonezi ezinkulu le-technology lakho konke lokho okunjalo.
Manje impi le uyiboni phela yini Mthombeni?
Hayi, impi kayigasoziphele khathesi. Ingathi izaqhubeka ngaphandle kokuthi kuqhamuke ukukhulumisana. Enxenye kungenza sale ukuthi ngemuva kulabanye abakhuluma ngokuthi kakumiswe kukhulunyiswane. Kungaba khona abanye abazwanana lo Putin abahamba kuye bayemtshela khonokho. La ngapha ngithi inxa uZelensky bemthanda lapha lakho, kukhona abahamba ngaphansi abamtshelayo ukuthi hhayi okunye kumele kukhulunyiswane lapha.
Ngiyabonga Mthombeni.
Lungile.